phezulu weZimbabwe yazi ukuthi abantu abaphitsheka besenze inkohlakalo batholakala bayabanjwa kungenziwa lutho. Siyabona ukuthi kunokubola okukhulu kakhulu kumhlangano ye-Reserve Bank of Zimbabwe kakuthathwa amaxesha atshengisa ukuthi kunokuzimisela ukuthi kulungiswe indaba yenkohlakalo. Siyazi futhi namanje ukuthi nxa ukhangela udaba luka-Vice President Chiwenga olithiwa lona indaba yakhe sigijimise yangena phambi kwezinye zonke izindaba eyaphili yakhe kulezinye izindaba ezileminyaka ethize zingafiki kuleso sibanga. Kutshengisa ukuthi inkohlakalo nokwenza umathanda kuphakathi kwalohulumende umthetho kawulandela. Njalo udubo olukhona ngolokuthi nxa kukhulume umnumzana uMnangagwa balutshwana abantu bezimbabwe abalakho ukuthi bakukhona okukhulumayo ngoba seziyimenywe izinto ezikhula umlonyeni wakhe ezitha ukuba izeleze kumbe ezingabangali ezisuke zehlule ukuba liqiniso. Ngakho akasuyena nxa kuyikuthi inhliziyo yakhe imehle akasuye umuntu okufanele ukuthi abe lo mbiko njalo ngoba akakholweki nxa sikhanyana ngezenzo zakhe siye muva.
Kodwa kudaba lwenkohlakalo engazivikela ubaba uMnangagwa ngokuthi baningi asebebotshiwe phansi kukahulumende wakhe.
Udurosilalo ukuthi kunalokho okuthiwa ngokuthiwa i-catch and release, ngumuntu ofana nomuntu ohambe esiyabanjwa uhlanze emanzini ayibamba buyayijikela emanzini abesithi heyi uyazi namhlambe lesithebe esilenge abantwana nokudlala ngesikhathi-ke lokho uzulu weZimbabwe ngeke aze akhohliseke ngendlela efana naleyo. Njalo siyazi ukuthi uhlangothi olufana ne-anti-corruption commission lezimbabwe lufakwe abangani bakhe yena umnumzana uMnangagwa